Uduke uqale iqembu leZebra Revolution ngo-2015 njalo uthe ukumenze waqala leli qembu ukuba wese kubone kufanele ukuba uguqulo indlela abasakhulayo bakulezi nsuku abacabanga ngayo ngomdlalo wenguqu.
Kulezi nsuku sisebenzela abafana abancane uzama ubaguqula impilo yabo badlala ibhora sibafundise ukuthi ibhora sekungumsebenzi kathesi akusafani nakudala ukuthi abantu badlala ibhora bathi abafundanga. So sizama ukuthi sibaguqule bebe ngama-players amakhulu kakhulu.
Udube uthi bathe beqala iqembu baqale ngabadlali abaleminyaka elithumi lambili njalo iningi lalabo bafana balokhu benabo.
Iproject iZebra Revolution sayiqalisa ngo-2015 siqalisa ngabafana ama-under-12 esabapromisa ukuthi nxa sefike e-17-18 sabayenzela iqembu lika-Division 2 lokhu sakwenza last year and leyo team yetim esikhangelele ukuthi lo nyaka ezadlala ingena ku-Division 1.
Udube udlalele iqembu le-Highlanders phambilini kokuthola kwakhe ithuba lokuyafunda kwele Melika lapho athe eseqede izifundo zakhe wadlalela iqembu lincintisa kusigaba se-Major Soccer League le-New England Revolution ukuthi laye useqalile inhlelo ezokutholela abadlali amathuba okuyafunda kwele Melika.
Sinike opportunity kuwonke abafana abancane abaleminyaka engamathumi amabili kusiya phansi. Lo nyaka sibesenze iprogram yama-scholarships kuzaba abafana abahlanu abazahamba eAmerika abavela endaweni zonke ezithiyeneyo elizweni lethu. Into eqakathekileyo kakhulu sikhangelele ukuthi umuntu angazadlala ibhola kumele abe nebhola abe nezifundo zakhe kuyakunikeza i-opportunity ukuthi uhambe nazo ngoba ungakhangela mina lami ngi-product ye-scholarship showcase. So sizama ukuthi njengoba sathola i-opportunity yakhe sihambe emazweni sinikeze njalo abafana laba.
Abanye abadlali bakulezimbabwe abalodumo abahamba bafunda kwele Melika ngababalisa uDoubt Sithole, uMethembe Ndlovu, uThulane Ncube, uJoseph Kabwe, uJoseph Ngwenya kanye lamajaha ayehluphe kakhulu edlalela amaqembu e-Highlanders awabasakhulayo, uWayne Albertine kanye loThabani Moyo uBiga. Ekuphendukeni kwakhe kwele Melika uDube udlalele iqembu leyamazulu elase-South Africa. EZimbabwe udlalela amaqembu abalisa Chicken Inn, eleBulawayo City, neleFC Platinum kanye lele Highlanders. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, ngingu Joseph Njanji.